Siyabonga Sandra emakhaya lichona njani yekudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 31 ngoNtulikazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Walamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Mina ukuthi usisi ubulewe singaze simkale njengomuntu mina ngibona ukuthi isiwethithi siyeke ukukala umuntu ngaye ebulawe lesulwa njengomntwana lo wabulawa ejejo.
Uhulumende uthi uzacela elemelika ukuthi libuyisele isizalwane salo eZimbabwe umnumzana James Palmer ukuze azethoniswa ngecala lokubulala isilwane ebesidume ngegama lokuthi Siso.
So nxa igovernment sithe yakwamukela yalontsha yona kuyo ekhokhelayo mina ngiyathaba kunoba kusho ukuthi nxa sisikhuluma ngendaba zemthetho yethu le constitution yethu kuzaba lula manje kesisikasi ukuxoxisana ukuthi right umkhankaso lo sesiwulontshile usukhona asiqaliseni-ke ukukhuluma nge-constitution siqalise ukukhuluma ngemithetho yethu ekhona
ele Zimbabwe liphawula umkhankaso wokuqeda udubo lokwendiswa kwamankazana amancane kwezemidlalo iqembu lenguqu eleDynamos selixotshe umqeqeshi walo zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Umphathintambo wezemvelo unkosikazi oPhamuchinguri uthi uhulumende uzacela elemelika ukuthi libuyisele isizalwane salo eZimbabwe umnumzana James Palmer ukuze azethoniswa ngecala lokubulala isilwane ebesidume ngegama lokuthi Cecil. UPalmer wetheswa icala lokudubula isilwane lesi ngaphandle komthetho kumaviki asanda kwedlula eze ethekelele ewange. Unkosikazi Muchinguri utshele intatheli zindaba eHarare namhla ukuthi bazakhulumisana lohulumende weMelika ukuze athumele umnumzana Palmer azebhekana lecala aletheswayo.
I'm happy that the two
udingisisa osokwenziwe kutshengisa ukuthi ukuzingelwa kwesilwane lokhu kwakuvele kulungiselelwe ngaphambilini ukwenzela ukuthi kuphumelele. Kwakulungiselelwe ngumzingeli, umnini pulazi, kanye lowasidubulayo. Kulusizi ukuthi umzingeli owabulala isilwane sowasuka elizweni waya kubo. Ngakho sikhalaza ukuthi abuyiselwe ngapha eZimbabwe abhekane lecala lakhe.
Inkulungwane zabantu emhlabeni jikelele zithukuthele ngokubulawa kwesilwane lesi ngoba besithakazelelwa izethekeli ewange njalo silethela ilizwe imali. Okucunula iningi njalo ikuthi izilwane zinyamazana ezibikwa zilakho ukutshabalala emhlabeni jikelele ngoba inani lazo liqhubeka lisehla ngalokho abakhankasela ukulondolozwa kwezemvelo bathi akumelanga zizingelwe. Namhla inani labantu abasayine ugwalo ekhasini lesigodlo sikamongameli weMelika olucela uhulumende kamongameli Obama ukuthi abuyisele umnumzana Palmer eZimbabwe bese lifike kunkulungwane ezingamakhulu phose amabili. Ugatsha olubona ngezemvelo eMelika luthi luphakathi kokudinga uPalmer ukuze lukhulumisane laye ngalolu daba. IMelika leZimbabwe ngamazwi alesivumelwano sokuthi isizalwane selinye ilizwe singephula umthetho sikwelinye ilizwe bese sibaleka uhulumende walelo lizwe kuyabe kumele asibuyisele. Lanxa inengi lithukuthele kakhulu ngalolu daba, ezinye izakhamizi zeWange zithi azilandaba lokubulawa kwesilwane lesi ngoba izilwane zihlezi zisidla njalo zibulala abantu njengalokho kwenzakale enyakenye. Siqhume isakhamuzi seWange umnumzana Stanley Torima.
Umzingeli lo bengamunika lona leli licala but zona inyamazana ezivulala abantu ziyenziwa njani kumbeni uhulumende oyekela inyamazana zivulala abantu. Last year salahlekelwa lo mntwana wayefunda grade 2 HSO primary school. Uhulumende azange ncedi zeven esilweni sangkhona bafika badubula isilwane sangkhona bazihambela bathatha isilwane sangkhona bachiye umntwana elele khonapho esithi bamele ukubuya kwamapolisa. So mina ukuthi usisi ubulewe singaze simkhale njengomuntu, mina ngikubona ukuthi it's worth it siyekele ukukala umuntu nxa ebulawele esilwane njengomntwana lo wabulawa ishesho.
Imbono yakho mnumzana Torima ungathi iveza na imbono yabantu abaningi khona ngapho ewange?
Enyamazaneni sibili ukhuluma iqiniso abaku they cannot support uhulumende ukuthi uzame ukuthi umuntu lo ependuze e-America ezothengiswa icala ukuthi babulala isilwane because inyamazana lezi njengesilwane they are a threat to the community. Ngikhuluma so kulo uthisha kathesi ulimele ungafika ola mabandage ebusweni ebalekele injovu. They do nothing about these wild animals. But when it comes to those are wild animals, they are affected. Then sefuna ukutonisa abantu ama mina ngibona ukuthi kulo muntu engazwisisa kona ukuthi zifuna ukwethisa umuntu icala lokuthi wabulala inyamazana because bona bayeziyekile inyamazana zibulala abantu. Ngalahlekelwa lo mntana kasibare wami kathesi so abazange bencedise even ikofi niveni ukudla abazange bafika kuphela bathatha inyamazana yawo bakuhamba layo bachiye umntwana elele. I-community le icaphukile kokuthi one of the days umndisi wabatshela ukuthi nizatshela abafana bacaza ukuzingela bathatha ukuzithiya inyamazana zona lezi because bayezebona i-negligence yezwa ngohulumende because when animals start to go ministry like that bamele ukuthi bezithinde zingabuyeli duzane labantu. Umntwana lo wabulale phakathi kwe-community.
Umnumzana Stanley Torima isakhamuzi sewange sixoxela ekhona le ewange. EliZimbabwe liphawule okusemthethweni namhla umkhankaso ojonge ukuqeda ukwendiswa kwamantombazana amancane phansi kwesihloko esithi We are girls and not brides. Lapho umkamongameli welizwe unkosikazi Grace Mugabe athe ukubathena abenza lokho kungaphathisa ekuthini besabe abafisa ukulandela lo mkhuba. Kubika uMavis Gama.
Ngomunye wabahlabeleli ufungisa izwi kabaphano Mashabave obekade elibasuzulu emkhosini lo owenzelwe eweteleni yeHarare International Conference Center ngokusebenzelana kwenhlanganiso ezibalisa eyomanyano wamazwe abensundu e-African Union eyamazwe omhlaba United Nations kanye lohulumende weZimbabwe. EliZimbabwe libangela kuqala ukuphawula lumkhankaso kukhangela ukuba yilo eliphethe isikhundla sokuba umgcini sihlalo we-AU. Unkosikazi Mugabe ukhala langendlela imithethwandaba ephatha ngayo indaba zokuhlukuluzwa kwamantombazane bebanjwa ngamandla ukungena emendweni bese sebancinyane ethi ufisa ngabe bagwetshwa izigwebo ezilukhuni labo abenze lokho njengendlela yokulwehlisa lolu dubo oselubhahe kangaka. Wakhuthaza amalunga edala lephalamende ukuba baphange balungisise imithetho ihambelane lesisekelo esitsha sombuso. Bezikhona iziphathamandla ezivele enhlanganisweni ezehlukeneyo ezigoqela onguyena owakhethwa ukukhokhela kulomkhankaso njengogoodwill ambassador unkosikazi Nyaradzai Gumbonjwanda. Unkosikazi Gumbonjwanda uthi lumkhuba yinto emzwisa ubuhlungu ekuzwisisa njengobunina kungomunye owabanjwa ngamandla okwenda ngemva kokumiswa izifundo zakhe ekugrade 3 okusekelwe ngumqondisi we-Dot Youth Organization umnumzana Sibusiso Bebe laye otshengise ukukhathazeka phezu kwezehlakalo zokwendiswa kwamantombazana emancane.
So nxa igovernment isithe yakwamukela yalontsha yona kuyo ekhokhelayo mina ngiyathaba kakhulu ngoba kusho ukuthi nxa sisikhuluma ngendaba zemithetho yethu le constitution yethu kuzaba lula manje ke sisikasiwokuxoxisana ukuthi right umkhankaso lo sesiwulontshile usukhona asiqaliseni ke ukukhuluma nge-constitution siqalise ukukhuluma ngemithetho yethu ekhona.
Wengeza uBebethi kumele ilungisiswe imithetho ecatshwa ngayo yilabo abenza lolu cuku okubalisa emichado.
Kuqakathekile ukuthi sikhangele imithetho yethu ekhona sikhangele constitution yethu sikwenze kufanane kungajiyani kakhulu ngoba ukuthiyana lokhuyana yikho ukuthiya khona inxeba ukuthi nxana senithe nga-abhuza lo mntwana omncane ngoba kimi asomntwana olotsholwayo lo ngumntwana ohlukumezwayo.
Unkosikazi Bester Moyo uligqwetha elisafundela umsebenzi enhlanganisweni ye Justice for Children ephatheke ekutholiseni usizo kwezemithetho lapho sebehlukuluziwe. Utshengisa ukujabulela lo mkhankaso unkosikazi Moyo.
Siyi-step ahead nxa bekhuluma ngesilungu. Ngoba nxa uhulumende ngakhuluma kula muntu ophilisayo. Nxa kukhulunywa ngabantu abalutshwanele bengani into enjani engalamsebenzi. So nje uhulumende la esesukumile sibona ukuthi abantu abethu sebeza kuya phambili ngemfundo, sebeza kuya phambili labo ngokuzikhethela nxa sebekhulile abantu abafuna ukuthi babathathe.
Usole labo abacatsha ngesintu bona kuyizigangi ezihlukuluza abantwana.
Mina mboni ngani esintwini umuntu wayehamba la ekwendeni vele esekhulile. Babehlala phansi sebona ukuthi hayi umntwana sekhulile akunamuntu ohamba emendweni le 10 years. Isintu kasinjalo. Singabuza ogogo sibili abakhula kudala. Uyamuzwe ukutshela ukuthi ngase ngikhulile vele sengiyinkazana enkulu ukuthi ngangiphi ukuthi ngahlali laye. Noma nxa besenzela khona ukuthi uyambona kumbeni semfuleni ahlamthwale ahambe laye ngakibo. Wayengathatha umntwana omncane ahambe laye.
Isilinganiso samathumi amathathu ekhulwini eZimbabwe 30% samantombazane sibikwa lendiswa besesebancinyane bengaphansi kweminyaka elithumi lasitshiyagalombili. Isigaba esilenani liphezulu kungesemashonaland central kulandele esemashonaland west kanye lesemashingo. Isigaba sakobulawayo sibikwa yiso esilenani liphansi labendiswa besesebancinyane. Amalunga edale lephalamende yabantwana athethe lelithuba ukunikeza umkamongameli incwadi yezikhalazo phezu kokuhlukuluzwa kwabantwana. Ungenwe zinkokheli kungatsha zikahulumende, inhlanganiso ezikumanyano wamazwe omhlaba i-UN, iqula elivele emahofisini esigodlo se-AU, inhlanganiso ezilwela amalungelo abantwana kanye labesifazane, abezokholo, inkokheli yezomdabu kanye labo abantwana. Bebekhona njalo abekade belibasuzulu ngemiculo etshiyeneyo okubalisa iqembu lezokuhlabela lamapholisa kanye lamalunga esifazane abebandla lezanu-PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Abamabhanga bagqibe umhlangano wabo labanenibhizimusi amancane laphakathi lamhlanje eHarare. Kubika uMark Peter Ntambe.
Umhlangano wabamabhanga labaphatheke emisebenzini yemali lokuthengisela nomalanga amabili uphele eHarare namhlanje. Amalunga amabhanga atshiyeneyo bethatha leli thuba ukuhlangana labo somabhizimusi amancane laphakathi abalombukiso phela kusasa ehoteleni ye-Rainbow Towers. Unkosikazi Florence Khumalo, usomabhizimusi osebenza ngaphansi kweZimbabwe Women's Bureau, uthi amabhizimusi anje babhekana lodubo lokusilela kosekelo lwemali.
Imali yahlupha njengomuntu oqalisayo ukuthi uzuze indlela sokuthi ungathola lawo imali. Izinto yinto enhluphayo kwakhathesi ngoba uyabusenza imali uyarikishi ukuthi uthole imali ukuthi uthenge ilayini osethi labo pende ngoba into eziningi ezisebenzayo khonaphana. Imali isahlupha sibithi ukuthi uzuze imithilile ukuthi uqalise ukuthi usukume. Konke kuyahlupha lokuthi ngizuze imali yokuthi ngihambe ngiyethengisa imali zamabhasi lomfoda angakutholi ukuthi ngikwanise ukuthi lami ngahamba.
Unkosikazi Chido Gertrude Runos kwebhizimusi le-Hemp Park elilemitshina etshiyeneyo njalo lithunga amayunifomu ezikolo uthi kule nkinga yokusilela kosekelo lwemali kumabhanga okungabenza ukuba bethuthuke. Ethi indleko ezalwa izikwelete iphezulu kakhulu njalo abezimra bebaphangisela ukuthi bebhadale imithelo bona besacathula. Unkosikazi Khumalo uthi yena usebenzisela imali yakhe ukulungisa izinto ezitshiyeneyo.
Mina kimi mbona imphathisile ngoba ngifunda into eziningi kwabanye abalungisa into ezitshiyeneyo lezami. So ngifunda into eningi lami ukuthi kumele ngenze njani ukuthi ngiphumelele ngebhizinisi yami. So ikuqalisa njengomuntu oqalisayo ngikhangelela ukuthi lami hayi ngizaphumelela ngifike kwabanye bami lapha sebefike esitejini nasebefike kuyo.
Unkosikazi Progress Chitongo wenhlanganiso ethengisa imitshina ehlola umoma engine ezimota uthi ukusilela kwemali kugcina kubehlisela phansi bethengisa insimbi ezinlutshwana kulaba kufisayo ngoba bengenelisi ukuyazithenga zikhathi zonke ngobuningi bazo santando ngaphandle kwelizwe. Unkosikazi Khumalo uthi ngaphandle kwalokhu ubona umbikiso onje uphathisa amabhizimusi anjengelakhe.
Mina ke imbono ngiphathisile ngoba ngifunda into eziningi kwabanye abalungisa into ezijene lezami. So ngifunda into eningi lami ukuthi kumele ngenze njani ukuthi ngiphumelele ngebusiness yami. So ikuqalisa njengomuntu oqalisayo ngikhangelela ukuthi lami hayi ngizaphumelela ngifike kwabanye bami lapha sefirst stage nasebefike kimi.
Umbukiso lo ungenwa ngamabhizimusi amancane laphakathi ulosekelo lukahulumende. Njalo iningi lababukisayo lo nyaka bangamabhizimusi amancane laphakathi avela kwele Iran. Thatheleke phezulu etshengisa izinto ezijeneyo ezifana lamakhekhe, ipende, isicathulo, iziwitsi, ukudla kwabantwana lokunye. Amabhizimusi eZimbabwe wona abukisa izinto ezifana loluju, izigqoko, amalembu, amabhathiki, amahewu ledobi njalo uphela kusasa. Uhulumende ukhuthaza ukuthuthukiswa kwamabhizimusi anje njengendlela yokuthuthukisa umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa iseliveze ukumangala okukhulu ngendlela abezindaba abakwamanye amazwe abaqekethekisa ngayo udaba lokubulawa kwesilwane ebesidume ngelokuthi Cecil. Kubika uBenedict Nhlapo.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi zimangele kakhulu ngendlela udaba lwemfa kaCecil olumemetheke ngayo kumaphephandaba lasemsakazweni emhlabeni jikelele. Kwele South Africa kawukho umsakazo lwabaphephandaba elingazange liphathe udaba lukaCecil. Lolu daba lubuye njalo lwabasendabeni phose umhlaba wonke. Le yinto esitshiye izizalwane zeZimbabwe eziningi zimangele, njengoba iningi lisithi belivele lingakwazi ukuthi kulesilwane okuthiwa nguCecil eZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana noMalanga Dlamini uthi selokhu zafayo inyamazana kayikho efe yaduma njengesilwane uCecil. Intatheli zindaba eZimbabwe esebenzela amaphephandaba emazweni atshiyeneyo uMxolisi Ncube uthi abezindaba emhlabeni jikelele baqakathekisa ulutho kusiya ngendima edlalwa yilolo lutho emphakathini. Enye njalo intatheli yeZimbabwe laye osebenzela imisakazo lamaphephandaba atshiyeneyo emazweni uNdumiso Mlilo uthi emhlabeni walamhlanje amalungelo oluntu lawezidalwa zemvelo aselingana. Umxolisi uthi loba ekuzisa ukuthi abezindaba emhlabeni jikelele bathathekiswe nguCecil, zinenge indaba eziqakathekileyo eZimbabwe okufuze lazo baziphe isisindo esifanayo. UNdumiso uthi ukuduma kodaba lukaCecil kungenzeka kuvule ithuba lokuthi abezindaba emazweni baqale njalo ukuqakathekisa ezinye indaba ebesezikhohlakele. Ngusenjalo iningi labezindaba lithi udaba lukaCecil yilo oludume ukwedlula zonke indaba zeZimbabwe selokhu kudlule ukhetho luka-2008 olwaduma umhlaba wonke. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ingcwethi kwezenotho labalwela amalungelo ezisebenzi bathi inyathelo eselithethwe nguhulumende elokuthi impahla ezagqokwayo zingasangena elizweni ukuzothengiswa liza kwengezelela ubuyanga osebubhahile ngoba iningi beseliphila ngokuthengisa lezi mpahla. Umphathi Ntambo ezemali omnumzana Patrick Chenamasa esethula amazwi akhe awesimo somnotho welizwe izolo. Uthe njalo inani lezisebenzi zikahulumende liza kwehliswa ngokungamachumi amane ekhulwini njengendlela yokwehlisa indleko zokubhadala iholo lezisebenzi elithatha ingxenye enkulu yenzuzo kahulumende. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Jafet Moyo, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Njengenhlanganiso emelela izisebenzi, uhulumende kachasisana ukuthi indaba yokumisa imisebenzi le uzayihambisa njani. Uhulumende njengoba sisazi nje abaningi ukuthi uxakekile ngendaba zemali. Okokuqala ukuthi imali ke ezafumakala ukuthi laba bantu bemiswe izavela kuphi ngokuqala. Okwesibili, uhulumende belenhlelo zokucreate imisebenzi. Sibone ngani kuyachiyana nje lalokhu kade bekuthembisa ukuthi kuzaba lemisebenzi yethize.
Siyabona njalo ukubana uhulumende uthi sekuzayalelwa abantu labanade bethenga impahla ezisetshenzisiweyo, ama-used clothes, ukuthi angene. Kodwa nxa sikhangele siyasizwa be-textile industry besithi impahla lezana yizo esezibulale imisebenzi. Lithini linalo?
Uhulumende aluba uyabona ukuthi amakampani ethu lawo ayakwanisa ukuproducer ama-products afunwa ngabantu njalo ethengeka. Ukuze uZulu agijimele-ke i-second hand cloth kumbe lokho kuye kwagqokwa ngabanye, ukuthi uZulu kala mali. UZulu kasebenzi. So nxa abantu abaningi imali ilutshwana, yikho kubangela ke ukuthi bebone ngani kuba ngcono ukuthi bathenge ke lezi izinto ezichiphileyo esingathi ngama-second hand. Industry yethu kayikwanisi ukuproducer izinto ezithengekayo kumbe singathi ziyakwaniseka nabantu abaphakathi kwelizwe lapha. Ama-products ezimbadwa amaningi lapha ayadula okumangalisayo ngoba nje sisebenzisa imitshina engathiwa isimidala kakhulu. Yikho ama-cost abakhona asiba maningi.
Umnumzana Jafet Moyo ngunobhala weZCTU. Live talk lamhlanje sikhangela udaba lokubulawa kwesilwane ebesidumenge lokuthi sisil. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Incwadi zokucubungula imithi yokwelapha zithi kulomuthi olokho usalolongwa osule zitshengiselo zokuthi ungasebenza ukuphiwa abantu ukuvikela umkhuhlane we-Ebola. Imbiko evela edolobheni leMaiduguri kwele Nigeria ithi kulabantu abahlanu abafileyo ngemva kokudubuka kwebhomba ebelithiywe ngabahlamuki beBoko Haram. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu lenguqu eleDynamo selixotshe umqeqeshi walo uDavid Mandigora ngemva kokuba ehluleke ukufeza izivumelwano azilobelana phansi laleli qembu. Kubika uJoseph Njanji.
Isiphathamandla seqembu leDynamo uKenny Mbayiwa uthi uMandigora uphelelwe ngumsebenzi ngoba sekusobala ukuba ngaphansi kwenkokheli yakhe leli qembu alinyeke liphakamise isicoco seligi. Umbayiwa uthi babevumelane loMandigora ukuba ngesikhathi ihlandla lakuqala lemidlalo ye-PSL lifika emaphethelweni, iqembu leDynamo libe selibuthelele imiklomelo engamashumi amathathu kodwa lokhu kwehlule. UMandigora uqatshwe ekuqaleni komnyaka ngemva kokuthiya umsebenzi okwenze uCalisto Basua, yena ophakamise inkezu yeligi okweminyaka emine ilandelana. Kusenjalo iqembu leDynamo ligxekwelile wawa kwimidlalo yehlandla lakuqala yenkezu yeChibuku Super Cup. Amaqembu ahlezi kuzindawo eziyithoba munembili eziphezu kwengalane yemiklomelo, axekwela amaqembu akundawo eziyithoba munembili ezingaphansi kwengalane, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. iqembu leHarare City lizadibana leBuffaloes, kuthi iqembu leFC Platinum lizadlala leDongo Sawmills, iqembu leChapungu lizadlebhana leqembu leFlame Lily, iCape United lizadlala leqembu leZPC Kariba, iqembu leHawmine lizajana leqembu leHighlanders, iqembu leTriangle lizadibana leqembu leCholocho, kuthi iqembu leChicken lizanqikelana leqembu leWange. Le midlalo ikhona ngempela viki yamhla zithoba munembili lamhla zithoba munomunye kunyanga kancwabakazi. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ko woza Friday lamhlanje uJoseph Njanji okhangela umbukiso wokuthakazelela amasiko osungulwe eNational Art Gallery kobulawayo ngolwesibili.
Oqoqela umbukiso we-Total Traditional Expo ngumlobi wemidlalo yokulingisa uThembelihle Moyo, yena othi injongo yakhe ngeyokuzama ukulondoloza amasiko esintu ukuze angachabalali.
Amasiko ethu thina ezabantu abamnyama ayalalokhu elahleke solobela, amanye ama-cultures ayasiginya. So I sit down ngicabanga ukuthi indaba singapreservate culture ezabantu abansundu. Ikho kungiphushileyo khona ukuthi angifuni ukuthi umntana nami ekhule engakwazi ukuthi ingcebethu vele iyenziwa ngemizi, ukuthi inganekwana kuyini yabo.
Obe kusenziwa ngalolu suku izinto ezigoqela ukuculwa lokusinwa kwengoma zesintu, ukuphekwa kokudla kwesintu, ukubaza, ukuchaya ingungu kanye lokwethiwa kwenganekwane obe kusenziwa ngumama uMamlangeni weqembu leThandanani Women's Ensemble.
Ngitsho namhlanje ngitsho sibili namhlanje. Hayi namhlanje ngitsho sibili ngitsho madoda hayi. Matota sefunga umbulalela matota mabili matota. Hayi matota hayi matota hayi matota hayi hayi. Ngeke ningenzi ulunyo lungaka bakithi. Bantu besigaba samshiwani xolelani bakithi ngaphamba sangifaka umthetho.
UThembelihle uthi iningi lalabo abasebenzisane labo ekuqoqeni lombukiso ngabesifazane, njalo uthi lokhu kwenze ngoba yokubona kufanele ukuba omama bethuthukisane bona ngokwabo bengalindi ukuba imisebenzi yabo iphakamiswe ngabesilisa.
Bengisebenza labantu ongakhangela uSarah Mpofu, oPrecious Makhulumo, Nomviso Mabona, Nhlalo Dube, osithandazile. Most of my team vele sisebenze layo bekungabantu besifazana, amadoda bebalwa nje obuhamba udobha lapho lalaphayana, because we are trying ukuthi lathi singabafazi sizi-empower, sibe lo lathi sibe the something esigrowayo okuza si-empower.
Umlobi wezingwalo zamasiko lemvelaphi yabantu abansundu uPhathisa Nyathi wethulele uZulu ongenela umbukiso imbali yabantu besiXhosa bona abatholakala endaweni yeMbembezi.
AmaXhosa esikhuluma ngawo la lizwile siyabanye ngabafukadebe libanazelele ukuthi abanye babo babe ngamaXhosa ngokuyahlala koXhosa endaweni obekulapha koXhosa. Bona besuke bephume kubona abantu abuthwa ngamahlubi, abanye bengamazizi bayazi, abanye bengamabhele bayahlala kuXhosa ngesikhathi semfecane. Yikho-ke wawuzwe sekusetshenziswa lelalibala abangalithandiyo ukuthi ngamamfengu, bemfenguza behamba beyocela indawo yokuhlala.
Amaqembu awenza imidlalo yokuzilibazisa aphatheke kulolu hlelo ngagoqela eleThandanani Women's Ensemble, uMgqwaqwazi Traditional Group, Mbembezi kanye lesekunjalo ma-Arts Africa. Nandi iqembu leThandanani Women's Ensemble livala uhlelo ngengoma abayicule khona ku-Total Traditional Expo ethi Amasiko Ngumlilo Okhanyisayo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ukuziqiba izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi uzacela elemelika ukuthi libuyisele isizalwane salo eZimbabwe umnumzana James Palmer ukuze azethonisiswa ngecala lokubulala isilwane ebesidume ngegama lokuthi Cecil. EleZimbabwe liphawula umkhankaso okuqeda udubo lokwendiswa kwamantombazana esisemancane. njalo kwezemidlalo iqembu lenguqu ele Dynamo selamhlanje lixotshe umqeqeshi walo omnumzana David Mandigora. Hayi ke kwanele okwalamhlanje mthwakazi omuhle lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk olivalelisayo ngontungamelinkomo libelobusuku obuhle.